sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Lendabeni zethu lamhlanje, ukuqansa kwenani labantu asebefunyene belegciwane le-coronavirus wobulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo. Sokwethu se abantu abaningi kuleli dolobho.
Ngiyalixwayisa ngesikhathi leso ukuthi asibekezele nini sihlale nini ezindlini njengokuxwayiswa kwethu. Ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 ngumkhuhlane okhona njalo umkhuhlane osingenile kakhulu edorobheni lethu lakoBulawayo.
Seliqongile inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane woqhuqho lwe-malaria eGwanda South laya kwaba yisikhombisa.
Sihambela eklinika, wafika watest malaria, wasebanjwa malaria, wahlatshwa amajekiseni angu-2, waginyiswa lamaphilisi angu-2, kwathiwa simhambise eManama, wafika lakho watesta futhi malaria, wabanjwa futhi malaria, wabe sehlatshwa amajekiseni angu-2, wafaka lama-drip angu-4, wagcine sefakwe ku-oxygen, saka saphefumula kuhle.
Lo nyaka lapho ilizwe lifikisa iminyaka engamashumi amane lokhe latholayo uzibuse, uZulu, ingcitshi zezempilakahle la abasebenza ezibhedlela bakhala ngesimo esibi sezempilakahle elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqansa kwenani labantu asebefunyane belegciwane le-coronavirus obulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo. Sokwethuse abantu abaningi kuleli dolobho. Ugaja lubona ngezempilakahle lwazi seizolo ntambama kubana phakathi kwabangamashumi amabili lantathu abahlolwe izolo koBulawayo abahlanu babo batholakale belegciwane leli. Lokhu sokusitsho ukuba eZimbabwe jikelele abantu asebefunyelwe beleleli gciwane sebengamashumi amabili lantathu njalo asebefile balokho bebathathu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million. Wabulala inkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amane 138,487. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasikhombisa 17,247. Labulala phose inkulungwane eyodwa 910. Abezempilakahle kumasipala wakoBulawayo bazise namhlanje ukuba naphakathi kwabahlanu laba abafunyenwe belegciwane coronavirus izolo abane babo bangamalunga omndeni munye lomunye osebenza kwesinye isibhedlela saleli dolobho. Ngokuqanisa kwaleli nani, idolobho lakoBulawayo yilo eselikhokhela eZimbabwe yonke ngenani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19. Le yinto eyethusa izakhamizi kanye labezempilakahle bona abathi uZulu kumele ahlale ngasemakhaya achiyane lomkhuba wokuhamba-hamba. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Ivindo Siziba unobhala wezina uthi amatasatasa bezama ukuthi bazilungiselele ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo.
Udowesi ukhangele nani lalo olukhulu kathesi. Indaba yonaleyo ukuthi ama cases awe-COVID-19, ama positive cases loke yanda especially lapha koBulawayo, and loku vele sokwenza ukuthi lathi sibe worried, sibe anxious. So sinase sikhangelele ukuthi silise ukuthi ingozi leyo ibe phansi ingasikhulele.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu ababoni ingozi elethwa umkhuhlane lo ngoba belokhe bebonakala beminyezelene ezitolo.
Indaba yokukhuphuka kwenani labantu ababanjwa umkhuhlane lo we-COVID-19 liyakhathaza kakhulu. Lusiza ukuthi-ke abantu khanya nje beloke besithi cala celeni bakhohliwe abantu ukuthi inkalakatha yengozi eyenzakala edolobheni lakoBulawayo. Kwakhangela nje emzileni yokuthenga ukudla ezitolo abantu babeminyene vele kabavulana nezikhala ukuthi bekwazi ukuthi umkhuhlane lo uthelelwa ukuthi nxabantu bethintene. So indaba elusizi kakhulu.
UDokotela Ruth Labode umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamende uthi bebekukhangelele ukuthi inani lizaqansa kodwa hatshi koBulawayo kodwa ilizwe lonke.
ukukhwela kwama cases kobulawayo kwamkhushane we COVID bekuvele kuyinto ade siyimelele asikho kodwa asoze ibe ibulawayo yodwa izaba yiZimbabwe yonke wonke umuntu olengqondo kufanele abekwazi ukuthi yena vele i COVID iyakhwela kwezindawo lakithi izakhwela masingavikeli
umnumzana Rodney Jele ukansila ka ward 23 enkulumane uthi abantu kumele balandele izixwayiso abaziphiwayo ukuthi bengabambi umkhuhlane lo
ngiyalixwayisa ngesikhathi leso ukuthi asibekezele nini sihlale nini ezindlini njengokuxwayiswa kwethu ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we COVID-19 umkhuhlane okhona njalo umkhuhlane osingenile kakhulu edorobheni lethu lakobulawayo singakhangela nje kuvuka kunamhlanje inani labantu asebebanjiwe positive sebelithumi khathesi inani leli selingangezelele so kuqakathekile ukuthi sipractice social distancing sipractice even le hygiene ukuhlanzeka njalo kuqakathekile ukuthi sihlale ezindlini ukwenzela ukuthi singawutholi umkhuhlane lo
iningi labantu likhanya lethuswe kakhulu ngokuqonga kwenani lasebefunyene belegcikwane le COVID-19 kobulawayo ngesikhathi esifitshane kangako abantu kodwa babonakala benyakazela edolobheni ikakhulu ezitolo bezodinga impuphu Nyimele Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm tholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz. Go short wave.
Seliqonyile inani labantu asebebulawe ngumkhuhlane woqhuqho owemalaria eGwanda South kulandela ukubhubha komunye owesifazana ohlala eKafusi Bikinini otshonele esibhedlela seManama. Lokhu kutsho ukubana asebebulewe ngumkhuhlane lo eMathebeleland South sebeyisikhombisa. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lalabo abahlaselwe luqhuqho eBedbridge kanye leGwanda South lapho abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu asebetholakale belomkhuhlane lo. Umqondisi wezempilakahle ezansi eMandebeleni uNkosazana Rudolph Skotzore utshele umsakazi weStudio 7 uthi sebeyisikhombisa asebebulewe luqhuqho kulomhlubulo. Ngokunjalo uSkotzore uthi baphakathi kokuqoqa amambule okuvikela imiyane ukuze baphe labo abangelawo. Uthi baphakathi njalo kokufafaza imithi lapho kulamanzi ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwemiyane. Obhubhele eManama ngolwesibili lo ngunkosikazi Edith Nkomo obeleminyaka kuzalwa engamathumi amahlanu lasikhombisa. Sixoxele ezibulo lakhe uPrithi Sibanda ngesikhathi bezolanda isidumbu eManama othe unina ugule phoso kweviki esekhaya ngemva kokuthi ahanjiswe eklinika ngomvulo kule viki.
Sihambela eklinika wafika wathesta imalaria wasebanjwa imalaria wahlatshwa amajekiseni angu-2 waginyiswa lamaphilisi angu-2 kwathiwa simhambise eManama wafika lakho wathesta futhi imalaria wabanjwa futhi imalaria wabe sehlatshwa amajekiseni angu-2 wafaka lamadrip angu-4 wagcine sefakwe ku-oxygen phaka saphefumuli kuhle besithi mhlawumbe imalaria yangkhona izayehla but yagcina ingayehlanga kwasekusithi ngo-7 ekuseni wasesitshiya.
Uzulu ukhathazekile ngokumemetheka kwalo mkhuhlane wona obungavamanga kulo mhlubulo. Iningi elifana lomnumzana Ngqabutho Mpofu lithi likhathazekile ngohulumende okhanya igoqe izandla abantu besifa.
Umkhuhlane weqhuqho kwelakithi eMandebeleni usubhuqa over 960 cases abantu asebebanjelwe umkhuhlane. Kodwa ke kasiyezwa uhulumende ethatha inyathelo. Kasiboneni, sizixhase, kasikhipheni khona lokho okuncane silakho sikuhlanganise sigijime siyexhasa abantu bakithi abadinga usizo.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi asebenzise amambule njalo agcobe lamafutha ahitha imiyane ukuze azivikele kuqhuqho. Inkuthazo le iza ngesikhathi kuvela ukuthi abanye bakhela inkukhu zabo izilugu ngamambule emiyane bengawaphiwa kuthi abanye bagole ngayo inhlanzi kulokuthi bazivikele. Abezempilakahle bathi njalo ukuphatheka emsebenzini angaphandle efana lokugolwa kwamacimbi, ukwelusa izifuyo kanye lokwenziwa kwegolide ngezinye zezizathu esezidale uqonga kwenani lalabo abahlaselwe yilo mkhuhlane. Kusenjalo umasipala wedolobho leGwanda echasane labo somabhizimusi kanye labezimayini namhlanje basungule uhlelo lokufafaza imithi ezitaladeni ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Abednego Ncube ukhuthaze uzulu ukuba ahlale ezindlini ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Kuyana abanye abajayele ukukwenza ntambama besiya amabhawa besenza amabhawa ngaphezu izindlini zabo, please ake kume corona le iziphele.
Inani labahlaselwe ngumkhuhlane wecorona lalo liya ligonga mihla ngemihla elizweni lasemhlabeni jikelele. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lo nyaka lapho ilizwe lifikisa iminyaka engamashumi amane lokhe latholayo uzibuse, uZulu ingcitshi zezempilakahle labasebenza ezibhedlela bakhala ngesimo esibi sezempilakahle elizweni esiveza ukubana uhulumende akenzi lutho ukulondoloza lolu hlangothi ngokwezinga laphezulu okuzakwenza kube nzima ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubika ukuba ilizwe lilezibhedlela ezigabeni zonke zelizwe, ukuthi lezicinti zonke elizweni zile kilinika kodwa kucunula abaningi yisimo salezo ndawo zokwelaphela. Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ebhekana loduko lomkhuhlane we-COVID-19, iningi lithi ngabe uhulumende ubevele ebeke eceleni imali kulolu hlangothi ibizabangcono imizamo yokulwisana lawo. Ingcitshi uMnumzana Shawusinyoni uthi ilizwe selokho lathola uzibuse kalizange lizihluphe ngokuqakathekisa ezempilakahle.
Singakhangela nje endabeni ezempilakahle kusegcekeni nje ukuthi hhayi akula lutho oluhle esiluyenzileyo nxa sikhangela i-COVID le esikhona kathesi ukuthi izibhedlela zethu kade vele zingalungiselelanga.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Michelle Zimunya isakamuzi seHararena othi umumo wezempilakahle selokhu ilizwe lathola uzibuse ulihlazo.
I-health system yeZimbabwe ilihlazo. Ungaya esibhedlela uswele khona ukuthi uphiwe iparacetamol, odokotela bethu abala even ama-gloves.
Umongikazi kwesinye isibhedlela ongafunanga ukuqanjwa ngebizo yena ukhala ngeholo eliphansi.
Awukwanisi ukuthenga anything from imali, and because of that abantu abaningi abasasebenzi kakuhle, kulama strike amaningi, abantu bayafa emsebenzini, sometimes athola kungela even iparacetamol.
Makumbe uthi ubona abakufunayo ngaphandle kwemali isimo esihle sokusebenzela.
Njengathi thina amanesi sile problem enkalakatha ngoba siyabamba laba bantu kithi kuma public hospital babuya sibabambe asila ma protective clothing angona abantu basinika.
Imizamo yokukhuluma lomphathintambo wezempilakahle uDokotela uBhadaya Moyo yehlule ngoba ube engasabeli ucingo lwakhe, kodwa uhulumende uthi uzimisele ukuvuselela ezempilakahle. Loba nje ilizwe lenelise ukufundisa abongi abaningi, iningi labo kalilamisebenzi okwenza abanye babo babanje ngamandla ukuyadinga imisebenzi kwamanye amazwe aholisa ngcono. Laba abasebenza elizweni badla ingqoqo zomlomo ngoba iholo labo lingeneli ukunakekela imuli zabo njalo liphansi kulabo bonke emhlubuleni wangezansi ye-Afrika. Uhulumende uviya ngezithezo zomnotho athi zethulelwa ilizwe ngamika, kodwa ingcitshi ezicubulukayo zombusazwe zithi imali echaphazwa kunkohlakalo ngabakuhulumende ilakho ukulondoloza izibhedlela zibe lakho konke okudingakalayo. Isivumelwano samazwe e-Afrika esi-Abuja Declaration City, lapho amazwe angamalunga ehlela indleko zawo kumabhajethi, kumele abele isilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% emsebenzini wezempilakahle. EleZimbabwe lona kalinanzi lesi siqondiso iqiniso likhetha ukwabela imali eningi kuhlangothi lezomvikela. Uzivuso walonyaka unanza phansi kwendikimba ethi Zimbabwe at 40 defining a decade towards vision 2030. Bekumele umbuthano walonyaka ube koBulawayo kodwa wamiswa ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa ke ikhumbule izihlobo ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngogcino njengoba sisebenzela sisenzile. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguNtungameli Nkomo.
Kulomfundisi wesonto yeRoma obotshiweyo wamiswa emthethwandaba kwele Kenya namuhla esetheswa icala lokumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus ngemva kokwehluleka ukuhlala ngekhaya emveni kokwethekelela kwele Italy lapho okubhahe khona lomkhuhlane. Umfundisi Richard Onyango Odu uba ngumuntu wesibili kulelo lizwe ukwetheswa icala leli. Umkhokeli wakwele Germany unkosikazi Angela Merkel uthi lanxa ilizwe lakhe selenze umsebenzi omuhle ekulwisaneni le-coronavirus, ingozi yomkhuhlane lo isakhona. Ngakho uthi uzulu kumele aqaphele. UMerkel uthi inani labahlaselwa yilomkhuhlane kulezi nsuku likhanya selehlile. Kepha uthi uzulu kamelanga ayekethise ngoba lokho kungaguquka yiloba isiphi isikhathi.
Ivanda leMDC lithi akula lutho lokunanza ngelanga likazibuse ngoba uzulu weZimbabwe ethwele nzima ngokudula kwentengo yezinto ezimqoka empilweni yakhe. Ibandla leli lithi njalo ukusilela kwezibhedlela ezilungele umkhuhlane we-coronavirus elizweni kukhomba sobala ukwehluleka kwebandla lezanu PF ukuthuthukisa impilo kaZulu eminyakeni engamashumi amane le isidlulile. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele lomgcini sihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Thina njengebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa, ilanga lokuthi likazibuse sithi independence elizayo kusuku ezilandelayo kayisilo langa elizasipha impumela ngoba sithwele gadalala njalo sesilomkhuhlane lo okuthiwa yikorona leyo. Sikhuluma kunjenje sisezindlini kodwa siphakathi kwenkinga yokuthi ukudla kakutholakali. Uma kutholakala ezitolo sebekhweze intengo okokuthi kuba nzima lokuthi uye kulezo zitolo uyedinga lokho kuhla. Kulokunzima kakhulu ngakhangela njalo zikobulawayo silodubo lamanzi. Izakhamizi eziningi kazilamanzi zifika esikhathini sokuthi zihambe kumabhoz ziyethatha amanzi kodwa kuba lenkinga yokuthi kabanelisi ukuthi baphanane indawo yokwenzela ukuthi bangaphanani lo mkhuhlane okuthiwa yikorona. Kodwa kuba lokuxhukuzela njalo kuyabe kusitsho ukuthi ungaphuza ukuthi uyefika awusoze wanelise ukuthi watholela amanzi. So kuswelakala kamanzi lakho kuzangezelela ukuthi siphanane lomkhuhlane oyikorona.
Abezanu Makhumalo bathi lesi yisikhathi sokuthi uzulu weZimbabwe ebambane elwisane le-coronavirus, hatshi ukukhombana ngeminwe phezu kokudilika kwezibhedlela lokunye okungahambi kuhle.
Ezibhedlela sokuyindawo yokuthi siyefela khona ngoba akakunamuhla izanu yabulala izibhedlela zethu.
besile temba lokuthi njengoba lumkhuhlane usufikile njalo bephiwe izimali zinhlanganiso zabo WHO labo DFID besithembe ukuthi bazazama ukuthi bavuselele lezi zibhedlela silungiselela lumkhuhlane kodwa ukukhona esikubonayo ukuthi sebelande izibhedlela ezafantolontolo yizo abazama ukuthi bazivuse esibona ukuthi kuzazihlukuluza ngoba sizafika esikhathini esokuthi lezo zibhedlela ezafantolontolo sebezivusile asoze zanelise ukuthi zincede uzulu wakuleli lizwe yebo naye kakumelanga ukuthi sikhombane ngeminwe kodwa kukhona uma sesifike esigabeni salowo mkhuhlane kuqakathekile ukuthi sibe nyandanye kodwa singakhangela izanu ilifuna ukuthi isebenze yodwa kayifuni ukuthi ibambane lebandla lethu ele MTC Alliance elikhokelwa ngubaba uChamisa.
Nkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le MDC njalo ilunga ledalela ePhalamende. Untungamili uphinde waxoxa njalo lo wake wamela isigaba senisiza edalelinye olilunga lezano PF umnumzana Malaki Nkomo yena ke uthi usuku lukazibuse luqakathekile kakhulu kuzulu weZimbabwe. Nkomo uthi okukhulunywa yiMDC awuqondanga.
Into yokuqala engizothanda ubana ngitsho yikubana sifisela wonke umuntu weZimbabwe ikhefu elihle sikhanelane lokuthi sesenelisa iminyaka engamajumi amane sithole uzibuse. Uzibuse wabuya ngendlela ebuhlungu lapho kwachitheka igazi eliningi kuyindlela ukuthi sasisilwa sibanga ukuthi abantu abamnyama labo babonakale njengabantu kunjalo nje sibe lakho lathi ukuthi sikwanise ukulima sikwanise ukuba lama mine lakho konke osokuyikho ubona ukutholakala kweZimbabwe. Singakhali iAfrika yonke uzibuse singakhuluma ngayo ukuthi ukhona elizweni leZimbabwe. Lapha abantu abathole khona ubuyibo babo sithola ukuqatheka komhlabathi lokunye okunjalo.
AbeMDC bathi ukusilela kwezibhedlela ezilungele izigulane zecoronavirus kukhomba sobala ukwehluleka kwenu njengezano PF kusukela kuIndependence. Uthi ningalokho?
Okufanele ukuthi abantu bakunanzele futhi njalo bakuvume okuliqiniso ukuthi umkhuhlane lo usuke wethusa umhlaba wonke wehlela umhlaba wonke jikelele singananzelela lalawo mazwe sithi athuthukile ajunyiwe yolo umkhuhlane bengelazo lezo zibhedlela ekade zingagcina abantu kade bele zibhedlela nje ezikazulu ezokwelapha uzulu kuyafana leZimbabwe uma umkhuhlane lo suthe wafika siyananzelela ukuthi uhulumende usukumile wadinga izindawo lapho abantu abanjani abangagcinwa khona ukuthi namhlanje abantu asukuma bathi ibandla lezampiefu lehlulekile ukubusa ngamanga lawo aluhlaza athejoko ngoba uma sikhangela kulama clinic lezibhedlela okunenge okwakhiweyo ngemva kweIndependence okujonge ukuthi kuncedise abantu uma kubathe bagula kumbe kwaba lemkhuhlane abantu abafunde ukuthi bavume iqiniso singathela lapho kufanele khona singasoli khona sigijimele ukusola.
Abanye bathi uhulumende kaluphathi kuhle udaba lomkhuhlane lo nanku uyehluleka ukuhlola abantu ngobunene.
Abantu bakhalele ukuthi ilizwe lethu liphiwe ama-sanctions ukuze lehluleke ukusebenza kumbe ukuthi lithole uncedo lapho ufanele lithole khona uncedo. Namhlanje sesibondane lalo umkhuhlane abantu sebefika futhi njalo bakhombele ibandla leZANU-PF ukuthi liyehluleka. Iqiniso ekhona ukuthi ibandla leZANU-PF elilo elohulumende lizame ngemizamo yonke ukubona ukuthi lisebenzisa okuyikwethu ukuthola sikukho lapha kwelakithi eZimbabwe. Singathi senza ezethu izimali singelancedo olukhulu esilithola kwamanye amazwe ngendlela ukuthi abantu bakhale ukuthi siphiwe ama-sanctions. Ngibe sembuya lapho ukuthi ilizwe leZimbabwe bekhokhelwa ngumongameli ubaba uEd Mnangagwa bathe sebezilusa kulalo umkhuhlane bathethe amanyathelo onke ofanele bawathathe.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezano PF njalo wake wamela isigaba seNsiza South edalela ePhalamende. Zikhanya zikonga izihlakalo zokuhlukumezana lokulwisana okukhulu kwabeZimbabwe abayizithandani labachadileyo kwelebhilithani kubangelwa yikutshona abantu bezivalile ezindlini phansi kweziqondiso zikahulumende zokwalela abantu ukuhamba-hamba eze-lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kumkhuhlane we-coronavirus. U-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Amapolisa eNglandi yabika ukuthi inani labantu abahlukunyezwayo ezindlini liyaqansa okwethusayo. Lokhu lockdown yaqalayo njalo iningi selibojiwe. Unkosana Thoko Sibanda weSouthern on Sea uthi umkakhe sevuke ubhiyane emhlukumeza kunye lembuli yakhe.
Yazi kwaba lo ungazwani la endlini, umkami waqala ukuba lolaka, qala ukuxabana labantwana. Esengumuntu ongasaqedakaliyo nje ukuthi ungumuntu onjani. Kuthe ngolwesihlanu lwe-Easter, nawe sithi ngizwe ngikhuluma lo muntu oyindoda efonini. Engitshaya ngamampama, engikhama, engivumisa, ethi ngikhonfesi into engayaziyo. After that ethatha ifoni yami, eyitshayelela phansi yafa. Azama ukuthi mfonele abakubo ukuthi mbatshele, yena manje kafuni futhi ukukhuluma labo. So kunjenje sikhulalana endlini asikhulumisana.
Unkosazana Monica Nkomolaye uthi umkakhe umthwalise amagabha avuzayo.
Kuhlezi kuliwa lapha ekhaya. Amapolisa elisezi SARS, ngoba he abuses me all the time and my parents want me to be patient, but indoda yabekezelele. Labantwana abangu-2 and bayabona okwenzakalayo sisilwa njalo nje. Khathesi ubotshiwe and wathiwa angahlali endlini, kodwa my parents bathi ngimekele abuye endlini ngenzele abantwana.
Ukuthaya umfazi kuleli lizwe kuyabophisa. Mnumzana Norman Mchonga zamkhalela kunje usevelamiswa phambi komthelandaba waseBirmingham.
Njengoba liyazi isikhathi se-lockdown ayikho into ongayenza. Unkosikazi wasengithathela i-remote efuna ukubukela okwakhe ngase ngimjwamulela ke ngenkandami. Nangu umuntu ebuya lamanzi engithela ngamanzi. Ngokwethuka ke lami ngasukuma ngamfuka. Ngoba vele kwasekumanzi phansi wathelela wakuwa walimala isandla. Kunanke amapholisa asefikile endlini, babe befika bembopha bengithatha behamba lami ipholisi. Hamba ngayangena ikhothi, ekhothi bafika bangicharge nge-assault, bambhadalisa ifine ye-£250. So ngilapha sengile criminal record.
Ayisibo besifazana bodwa abahlukunyezwa ezindlini. Kukhona labesilisa abadlaka lo club. Umnumzana Tawanda Ncube ngomunye wabo.
Last week wakhohlwa ukuloga out kucomputer yakhe, kuFacebook Messenger. Wabona ixoxa lamadoda abatshelana ngezothando. And ngaba la amadoda akhona aza afika 7. And ukhanya ke bona nelawo labantu. Ngoba babekhuluma ngezecansi. Ikwangidabula inhliziyo kakhulu. Manje ngazama ukuthi ngibuzisise, ngizama ukuza ukuthi kanti kwenzakalani. Wahle wavuka ngolaka wathi ngiphume endlini yakhe. Athezi nje njengilanga ngomngani wami. Yena nguye olomsebenzi ongcono lapha endlini. Ayikho vele ngibhelela so. Besilomntwana oyedwa. Kodwa yena ulabakha abayi-2 from umthetho wakhe wokuqala.
Unkosazana nokuthula moyo weSouthampton osebuhlungwini. Ngokuhlunyezwa ethi yena semelele i-lockdown ukuba ke iphele esule umthetho wakhe.
Ile 30 years ngiyendile labantwana abathathu. Kodwa ukuthi ngi-abuse kanje, i-lockdown iphela nje, ngiyachiya ingcekeza le. Usekabheki ngambamba ekhuluma lonondindwa wakhe efoni, sesilwa lana. Angichaye kanje, hayi bo angeke ngihlalele i-abuse enje. Behlala ephuma esithi uyachawa ngumoya. Kanti yena uyakhuluma lomfazi wakhe eGoli.
Unkosazana Naline Dlovu yingcwethi kwezomkhuhlane wengqondo esebenzela eBedfordshire. Yena ke uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus ngenye yembangela yokudlephana osovamile wabahlatheneyo.
Abantu bengahlala bevalele ndawonye okwesikhathi eside bagcina behlukumezeka or behlukumezana. Kube le nkulumo ezimbi ezigcina zisenza abantu balwe. Abanye njalo i-anxiety ngokwenzakalayo kugcina umuntu egcina ephethwe umkhuhlane wengqondo. Ama-mistakes seqala ukuvela kwabathatheneyo njalo sokuyokuthonisisana nsuku zonke. I-lockdown levele kusazakala abantu abazagula kakhulu ngomkhuhlane wengqondo.
Umkhuhlane we-COVID-19 ngaphandle kokubulala abantu kukhanya uzachitha imizi yabantu abaningi. Kumnyama yonke indawo njalo kweleBritane i-lockdown iyaphambili akwaziwa ukuba iphela nini. Abantu asebefunyene belegciwane le-COVID-19 eNgilandi sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu, kukanti ababhubhileyo sebedlula inkulungwane ezinhlanu. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ukuqansa kwenani labantu asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus wobulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo, sokwejuse abantu abaningi kuleli dolobho. Seliqonile inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane woqhuqho owe malaria eGwanda South. Laya kwaba yisikhombisa. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.